Endabeni zethu namhlanje lilo Kips Dube. Inhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isikhulumisana lezisebenzi ukuthi zilungiselele ukutshengisela ezitaladini zikhonona ngemali yamabond notes. Abasakhulayo benhlanganiso yeTajamu kasesijikile campaign bathi bazatshengisela ezitaladini ngolwesihlanu besenzela ukuthi uhulumende angethuli uhlelo lwamabond notes. Inhlanganiso yeUNICEF ithi uhlelo lwayo lokupha imuli zabayanga imali oluqhutshwa eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe lutshengisa impumela enhle. Omele isigodlo seMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas Jr. uvula okusemthethweni amahofisi eMelika kobulawayo abizwa ngokuthi yi-American Center ekolijini leNUST. Silengxoxo lomsekeli womqeqeji weqembu labesifazana elenguqu eZimbabwe Mighty Warriors, uNkosazana Sithethelelwe Sibanda. Iqembu leli selilungiselela imidlalo ye-Africa Women Nations Cup ezakwenzelwa eCameroon. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemizamo eyenziwa izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuthi zivote ngesikhathi sokusenziwa ukhetho oluqakathekileyo eZimbabwe ngo-2018. Izek ikubeke sobala izolo ukuthi lokhu kungeke kwenzakale eZimbabwe njengoba imithetho ingavumi. Lithini ngalokhu zulukandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 lo 15460 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.